I-Australia isimo engu-number one emhlabeni nje kunaleyo mdlalo we-netball. Nxa siyibhekile futhi ukuthi yiyo esile-record number yokuwina i-World Cup kwedlula amazwe wonke nje emhlabeni jikelele. So singakutsho ukuthi umdlalo wankhona kungekube lula kakhulu kumantombazane ethu. Kodwa hhayi, adlalile sibili amantombazana loba sishiwe nje ngoba i-US iwinile 73-37. I-Australia hhayi batshengisele sile ukuthi zintshantshu badlala and they basebenzise i-advantage yabo iwuthin bona bade amantombazane ethu agijima sibili afasti energy balayo bezama sibili ukubreak amasinga bezama sibili ukuthi begijime basebenzise i-energy bebreake begijime kodwa hhayi i-Australia i-defense yabo ibakhulele ngobude 1-2 le experience kokutshengiseleyo ukuthi hhayi umdlalo obojwayeleke kakhulu.
Ye, singathi okulandelayo kwini?
Next game sidlala Northern Ireland. Lapho-ke sikhangelele ukuthi amantombazana azanqoba. Ngiyakwazi ukuthi bangu-number 7 kodwa hhayi thembile sibili ukuthi ngendlela e-energy abatshengisa ngayo ukudlala amantombazana yethu angane ngakunqoba ngoba igame yabo ye-Northern Ireland bedlala e-Sri Lanka abatshengisele ukwazi intshantshu njengalokho esikuhlanela khona mhle kwe-Australia.
Ungasitshela-ke ngama-points.
I-Australia yekhokhelayo ngoba yesila 2 wins. Kulandele i-Zimbabwe ile 1 win and then kulandele le i-Northern Ireland sokugcina i-Sri Lanka. IZimbabwe ile chance enkulu kakhulu yokuqhubekela phambili ngoba if iSri Lanka ingadliwa iZimbabwe laye ilobe ngazidliwe iNorthern Ireland iyaqhubekela phambili ngoba kufuneka ama-team ayi-3 ku-group, each group.